So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 kuLwezi 2023 ngoCape Sdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitho nje nsuku zonke kubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho ubizwa kuthiwa yipolitical witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethi sakawekho.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba owe-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho.
Ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo, khonoko kuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo.
Abakubandla leZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imithethwandaba yeZimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi izulu lingani ngemfanelo kweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba we-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho. Ibandla leli lithi lenze kahle idale leHigh Court elithi uSkhala kalacala lokuphazamisa abomthetho. USkhala osehlale entilongweni okwedlula umnyaka emelele ukuthoniswa icala lokujojozela udlakela kwakuthiwa wathi unkosikazi Mo Blessing Ali webandla le-CCC wabulawa ngabakubandla leZANU-PF. Unkosikazi Ali wathunjwa waganyulwa izinto zomzimba ezaphoselwa emgodini wamanzi eNyatsime. Isidumbu sakhe lokhu sisetshitunguza mochwari. USkhala ligqwetha likankosikazi Ali wacatshangelwa ukuthi wambulala usentilongweni lapho amelele ukuthoniswa icala leli. Uze sizwe ngokwethulwe yiHigh Court namhla, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ilunga lebandla leCCC.
Umnumzana Job Skhala obekade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction, abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe. Inkundla yeHigh Court sivumelane lathi yathi umagistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Skhala ele cala ele obstruction. So yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani konoku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitho nje nsuku zonke kubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho ubizwa kuthiwa yipolitical witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethi sakawekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa yizanu ukuze bancindezele i-opposition. Siyabonga ke iHigh Court kubonile, silethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba beZANU-PF abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho, njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Skhala usehlale ejele for isikhathi eside, amalungelo akhe anjengala okuba lelungelo le-bail uncindezwele kuwo, njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Skhala akalalo, bamthathela nsuku zonke. Yikho-ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial, kathi i-trial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala akhona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Skhala uzathola inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe. Njalo si silesifiso sokubana abantu bathi rally behind
uNomzana Mfotshuni umlalazi lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. UMnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF uthi okwenziwe lidale le-High Court kuveza ukuba imthethwandaba isebenza izimele kwele-Zimbabwe.
Okwenziwa yinkantolo enkulu i-High Court ikhipha isahlulelo sikaMnumzana u-Honorable Job Scholar kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judicial system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile, kwasokusiya ke phezulu ku-high court. I-high court yabona hayi akula sizathu sokuthi agwetshwe, balungisana bebodwa, akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TPC kumbe i-ZANU-PF. Into enziwa ngomthetho.
Ubona nganzani kuqondile yini konoko kwenziwe lidale le-High Court baba Golide?
Yikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona into engaphathwanga kuhle, ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenze lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu. Lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi kona hayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bakumisa kunjalo. Lokho konke lokho kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judicial system yethu izimele vele. Yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo khonoko ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawa amanye amacala alokhu elawo ngilethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo kuze kufike esiphetheleni sangikhona, kuhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla lathiyeneyo akumelanga vele sikungenele. Asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki sime sodwa. Vele kumele kube njalo, kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judicial system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court kumnumzana uJob Scholar.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ele Israel le-Hamas bakhangelelwe ukukhulula ezinye izibotshwa kanye labathunjwayo ngesikhathi isivumelwano sokumisa impi singena kusuku lwesihlanu kulandela ukwengeza insuku zesivumelwano lesi. Amacele omabili akhangelelwe ukuthi azaqhubekela phambili ngokuthula namhla lakusasa. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube owe-Studio 7 uxoxa loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazo njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ukumiswa kwempi ngikubona kuyinto eqondileyo enhle ngoba impi vele kayidingakali, ayiphukanga impi. Ukuyatshengisa ukuthi indaba bengayilungisa nxa besenelisa ukuthi bayimise impi okwamalanga amalutshwana baphinde bayiqalise. Kutshengisa ukuthi bayenelisa ukuthi impi leyo bayimise. Bese ngizibuza ukuthi yindaba bengayimisi kokuphela leyo mpi, kumele ibe imiswa iphindi qalele phansi.
Ye, siyabona laphana i-Israel ke yathi hayi ayisoze ime kuze kufike isikhathi sokuthi isibhidlize iHamas. Ubona ngani ukuba lesivumelwano esinje kungaba kuyindlela etshengisa ukuthi kungaba lokuyekethisa nje phambili laphana?
Ye, ukuvumelana khonokho abakwenzileyo okuncinyane kuyatshengisa ukuthi lokukhulu kungenzeka, ngoba into enkulu yenziwa izinto ezincinyane ezenzakalayo. Lokho abakwenzileyo nje kuyisibonelo sokutshengisa ukuthi bangabantu nje abathanda ubudlwangudlwangu, kodwa bebona ukuthi khona ukuthula kuyinto engabanhle futhi into abenelisa ukuyenza ukuthula. Khonokho ukuthi baze bahle kuthiwe khona hayi kasime ukuhlana, kasihlale 4 days, i-4 days edwe kuthiwe kasifake ezinye 2 days, kuyatshengisa ukuthi futhi lento e-right okumele bayenze bayayazi. kodwa futhi ababi kakhulu ngabatshotshozeli o-America abatshotshozela o-Israyeli balaba yibabaonizi ngoba ungathola ukuthi lokuthi kuze kukhulunywe kuyabe kuyizo ezinkulu ezihloko zemaceleni ezithe kakwenziwe kubenzi kusasa kuthiwe tshaya nani labo bakuvume khonoko.
Ngombono wakho lapha yiphi indlela engathathwa ngamazwe alamandla ukuthi kulungisisa udaba lolu luhle luphele?
Amazwe alamandla kumele abe lobuqotho angabi ngomaluma bephozisa bemi eceleni. Kuyaziwa vele ukuthi umhlaba wona lo o-United Nations baye bedonswa amakhala ngo-America. So nalana amazwe nxa engekho akubilo lohlupho. Thina esikhule singabafana kuliwa abantu bebengalwi bebabili loba bengaze bahlangane bephambayiseni. Ubungaza kubathola abantu abangu-2 besilo. Balwa nxa kuliwa bo-TTC labatshotshozela emaceleni nga. Abanye bengabatshotsho abatshaya ikhwela abanye ngabahlekayo. Selitshayana linalilimazana. So yiwo amazwe alawo kumele ukuthi babe lobuqotho bokuthi into leyi imbi ukubula kwabantu kwinto engafunekiyo. Batshele i-Israyeli, batshele i-Palestina ngendlela engathi ebhalansileyo, hayi lokho abakwenzayo lo ukube kubula abantu kutestwa izikhali ngabantu. Yinto embi kakhulu futhi abaphucukanga la abantu, kumele babuye kithi sibafundise ukuphucuka.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela izombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Inhlanganiso ecubungula umumo wendlala emhlabeni jikelele e-FuseNet isikhuthaze inhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye labohulumende bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika okuqela oweZimbabwe ukuthi balungiselele ukuqhelisa uncedo lokudla ngoba bebanengi abantu abazahlaselwa yindlala ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025. Linhlanganiso ithi izulu alisoze line ngemfanelo ngenxa yesigudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Yebo, isimo sezulu sesimenyezela ukuthi kasoze sibe sihle, izulu asoze line ngendlela efaneleyo wokuza kutsho ukuthi abantu abaningi asoze benelise ukulima, abazalima kuza kutsha iSouthern Africa yonkana nje. Kanti-ke njalo izifuyo seziqalisile ukufa ngalesi sikhathi, kufa mbuzi, kufa donki, kufa nkomo ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Kuzaqhubeka khona lokho ukusifa kusiya phambili. Indlala vele singenile ebantwini ngendlela enkulu kakhulu ngokuba ngalesi sikhathi abantu besekukhalela ukuthi ngabe sebelimile. Kutsho khona ukuthi nxa izulu lingananga iza kwanda indlala ibe nkulu kakhulu kusiya phambili. Nxa kusifa izifuyo kufa inotho, nxa abantu bengalimanga abazuzi inotho. Kanti ke bekungafanelanga kube yinkinga konke lokho ngabe zepolitiki zethu bezime kahle, ngabe bezomnotho zethu bezime kahle. Abantu abaningi emhlabeni indawo zabo kakunizulu kodwa ngenxa yokuthi ezepolitiki zabo ziyasebenza ngendlela efaneleyo ezomnotho ziyasebenza, nxa izulu lingananga abantu bayadla bayasutha ngokuba bana kekelwa ngendlela efanele. Kufaneleke laba ababusayo abezepolitiki bakwazi ukuthi abantu ilizwe kalifanelanga lamukele nje izulu. Kumele lakhe amadamu, lilungise indlela eziza kwenza ukuthi kuthelezelwe kudliwe inkomo zinathe lanxa izulu lingananga. Ayilokho ukulindela izulu kuso sonke isikhathi.
Nxa sesiqathanisa abasemaphandleni labasemadolobheni Ncube, ungathi kukhona lapho kulobubelo yini kudaba lwendlala lolu?
Yebo, kambe kujwale ukuthi abantu abasemadolobheni babe ngcono kulabasemakhaya, kodwa eZimbabwe akusenjalo. Sekuyindlala kuyo yonke indawo. Ungakhangela abantu bedolobheni labo sebephila ngokulima khona lapha emayadini lendawo ezihlukahlukeneyo. Ngakho-ke ukungabi khona kwezulu kusho khona ukuthi indlala izaba kuye wonke umuntu edolobheni lasemakhaya. Kanti nxa kusifa izifuyo kusho khona ukuthi inyama iyakhwela phela kuye wonke umuntu losedolobheni. Nxa kungalinywanga emakhaya kusho khona ukuthi impuphu izakhwela izadula kuzaba nzima. Ngakho ke wonke umuntu uzalimala ukuzamthinta okwendlala. Sivele sikhona kanti kizakwanda kakhulu kumnyaka lo ozayo ngenxa yokuswelakala kokudla. Wonke umuntu osekhaya losedolobheni uzadinga uncedo olukhulu kakhulu ukuze akwazi ukuphila.
Ukudula kwezinto khona ubona kusiba lomthelela bani kudaba lwendlala lolu?
izinto zizakhwela kakhulu siya phezulu ngenxa yokuthi nxa sezisilela ngoba kungalinywanga ngendlela efaneleyo izinto ziyakhwela nxa singalimanga impuphu izakhwela kuzakhwela yonke into kube sekufuqa lazo zonke izinto ukuthi zidule yikho lokho okuzakwenzakala kuzakwenza impilo benzima ebantwini abavele behlupheka abavele belamba abavele bengathola ukudla ngendlela efaneleyo ziyakhwela izinto zibenzima ukuthi bazithole kuzabanzima ukuthi uthole icooking oil yabizidula impuphu isidula konke konke lokho kuthintwa ngezokulima kuyabe kukhwelile kudula kusiya phezulu
umnumzana efihlela ncube ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane izembamgodi ezingamachumi amane lanye 41 ezadilikelwa ngumgodi mhlaka 21 lwezi sezikhitshiwe emgodini eHimalaya kwele India lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba namhla kwenziwa isikhumbuzo sikankosikazi Rosalind Carter obhubhe ngeviki ephelileyo umkakhe uJimmy Carter wayengumongameli wakwele Melika Nanxa uhulumende esithi kusukela ngozibandlela isilinganiso sokugugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ikhuphuke yaya kumathumi amabili lanye ekhulwini 21.6% incwadi yasemelika edumileyo kwezomnotho umnumzana Steve Henke uthi umnotho weZimbabwe lonyaka usugugudeke ngesilinganiso samakhulu edlula ayisitshiyangalombili 818% Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso se-inflation sikhwele sisuka ku-17.8% ngenyanga edluleyo siphehlwa yokukhuphuka kwendleko yezinto ezifana lokudla, amanzi, amagetsi lokunye okutshiyeneyo. Sixoxe le ngcwethi kwezonotho esebenza le nhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya Sambuza ukuthi olamanani e-inflation aqondileyo phakathi kukahulumende weZimbabwe lomnumzana Steve Henke ngubani
sikhathike kubalaleli bethu ukuthi i-inflation i-calculator ngendlela ezithiyeneyo thina ngenxa yokuthi sisebenzisa izimali zangaphandle nama-bond dollar nxa umuntu ebala inflation ukuzima ngathi khona bemali kufanele kuqondakale ukuthi usebenzisa imali iphi yikho nxa ungazikhangelisisa ukuthi ukuguquka kwedola le-America MCM omnyama ukhangele lezezimbond yikho kusikhulunywa ngu-Steve Hanke ukuthi ubuzima kumbe i-cost ye-of living iyabisikhaphetha engumo engabo 400-500-700% ngoba imali esikhwameni That is what how worthless it is. Kodwa sibekwazi ukuthi laba izinhlaka lugatsha lukahulumende abasoze bakhulume iqiniso phela bazabe bekhuluma amanombolo abhadiweyo ngobulongo okwenzela ukuthi bengethuseli ama-investors. Kodwa angiboni ukuthi 21% leyana ekhulunywayo liqiniso.
I-818% yona ingaba liqiniso yini kumbe iqiniso liphakathi laphakathi?
Engithi ukuthi ungazikhangele intengo yezinto kathesi ngo-November 2023 ukhangele intengo yakhona ngo-February 23 kumbe ngo-November 2022 iSteve Hanke uthi ukuthi yena intengo yakhona isikhwele nge-800% kumbe kuyabe sekusithi ubuzima bemali uguquke nge-800% yikho laye iyabe ikhuluma nje phela njengomuntu ovele engathandi ilizwe kodwa njengokubona kwamina ngibona ukuthi ukuguquka kwe-value yezindola ikhangelene le-US dollar kayedluli 200% ngoba emsikeni omnyama ngo-February yayiyi-7,000 kumbe 8,000 okwakade siyi-6,000 5,000 so ukuguquka kwakhona akusingethi ukuthi yi-800% kodwa singathi kuphakathi ngaphakathi kubo-300-400% kwalapho
Uhulumende yena uthi sowaguqula indlela aqoqa kumbe ahlela ngayo inflation esuka kundlela le ukuthiwa iarithmetic aggregation esiya kule ethiwa igeometric aggregation. Yiphi eqondileyo khonapho ngokubona kwakho?
Igeometric yo engathi iyavele isetshenziswa ikhangelisisa ezinye indlela amanye ama-factors engathi khona singathi khona nxa sikhuluma ngentengo yemali kule cost push ele enziwa yikudula kwezinto ezimbabwe amagesi, amanzi, imithelo, imiholo. So kubuya i-import push eyenziwa yikuthi thina sithenga izinto eziningi ngaphandle kwelizwe. So ungazisebenzisa i-geometric ikunika nje esingathi khona i-accuracy yakhona ingathi ingconywana nxa usebenzisa ama-factors akhona a-correct. Kodwa i-arithmetic singathi ngesikhiwa it's too absolute, ayithathi ama-factors amaningi. Kodwa nje ikho likho ngitho ukuthi loba i-geometric kodwa nxa ama-input figures akhona owasebenzisayo elokugcili phakathi uyacinila ko-21% ukuthi akutshele mfowethu ukuthi ungitshele ukuthi i-cost of living eka-January 2023 asingeke sithi iguquke nge-21% ukubheka kubekufika ku-27% kathi ngo-February. Into zikhwele kanzima, abantu abaningi sebesehluleka ukuthenga emavinkilini, kutho ukuthi i-inflation vele ikhwele kakhulu.
Ukukhwela kwezinto okhuluma ngakho baba Ngwenya, sisiya nje kukhefu lekhisimusi, ubona zikhwela kanganani intengo? Ubona izimoli zisenelisa yini ukuthengela isihlobo labangane labantwana indingeko zekhisimusi?
Ngitshelantsho sizawuthi khona ama-trade unions labaye bele inomboro zabo ezi-cost of living adjustment i-basket yakhona. Njengokubona kwami khathesi santsho asesikhangelene ngesikhathi sokuthi akula zulu lo nyaka, kufuthi laba akade bekhangelele ukuthi kuzakuba le zulu kube le nala abantu bazinezimali bethengisa into eyiningayo sebekwazi ukuthi imali izakuba lilutshwane. Le miholo yakhona ivele kayikhwelanga, ama-bonus azakuma lutshwane. Yikho ngibona ngathi mina intengo yezinto okwakhathesi mfowethu ikhisimusi ingakafiki kuyayisoze ikhwele. Sizabona nje nxa engeyikhisimusi sedlulile abalaba abathenga abathengisa izinto ezisolo yiwo abazelile sebefuna ukhwela izinto bayazi ukuthi into zesikolo akula option. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi izinto ezisolo kuma-supermarket zizabe zethu zigcwele zikhona abantu besefika ukuzithenga lanxa intengo yakhona ingakhwelanga. Kuyakhe zikhwele ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi abadlela eGoli bazaletha ama-grocery ngabonomalabomanaija le-diaspora. Yikho angiboni futhi kuzakhuphuka kakhulu ukukhwela kwezinto.
Umnumzana Joyce Ngwenya yincwedi ecubungula ezomnotho njalo usebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwamanje sokuyisikhathi sanivela linake abalaleli be-Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, ngithanda ukubingelela kanjalo kundaba zethu zesiNdebele, ifo eNdebele. Obingelela uMqondisi Nkomo endaweni yaseNkuba eNkayi. Ngithanda ukubingelela umama ozalayo, ngibingelele abana bam abafowethu uBhuti omdala uThembane, ngibingelele kunye nengane zami uJunior laboDaren. Ngithanda ukubabulisa bonke ekhaya, ngithi niyaphila konke. Hhayi, lathi siyaphila kakhulu. Ngithe nami ngibingelele kakhulu abahlonishwa bezindawo zeVOA eNdebele studio, ngibingelele uBinkomo umzala laphana okona thanda ukuthi ngilibe kakhulu bahlonishwa ingenakho kuningi sengathi lingaphila inkosi ngcinele thanda ukubonga ngiyabonga kakhulu
ngibingelele studio 7 mina ngibuso moyo hlala eJoburg ngokusebenza ekhaya ngibuya eZimbabwe empani emandamo ngibingelele inkosikazi wami uNashinga Loshinga Patience Moyo Anele Moyo Loshoni Moyo ngibingelele umalukazana wami nomzukulu uGugu uPraise uNkosi alithanda abazukulu bami likhangele inkomo lizispray imkhaza imkhaza yabulala inkomo lizispray ngiyalithanda abazukulu bami sengiseduzane ngiyasendleleni fakhela amahinya yindidle likhodle ihlupho zezimbabwe ngiyabonga abasakazi bestudio 7 malakhe inkomo
ngiyabingelela msakazi mina igama ngitshazwa kwamaphosa ngibuya ezimbabwe etsholotsho laphana endaweni yasemndulinga cela ukubingelela kodukela phana enisini yonke yombili kokhulwane kanye nakosakalyasha ngisalibona linjani likushisa ilanga ngapho kanye le mbiriya yonke besengilinilela kokulawa emakhokhoba laphana kugogo ozaluma salibona ithandani thina siyaphila sibona ukushisa nje
Nti salibonani kustudio 7. Ngithanda ukubonga ukuba khona nami lapha kustudio 7. Ibizo lami nguSibusiso Ndlovu. Bengithanda ukubingelela umama wami uNamangwe ohlala ePhumula South. Ngibingelele futhi labana bami uFaro Mangwe noThuba noNka. Ngithi njani bana bami? Ngiyalithanda lonke. Inkosi ibe nani, ngiyabonga Studio 7.
Ngiyabingelela kustudio 7 igama nguNobuhle Ngwenya ngithanda ukubingelela uKhulungwenya logogo kaMhlengi bese ngibingelela abazukulu basekhaya uMhlengi uMthobeki uSizo uMalakhi uMdumi uSisa uThando uBheki uSilethemba uSiya uNobukhosi uNdodana uNkosi uSindi uMelo uSimisimi ngibingelela uFarayi, loFeli, loSem. Ngiyabathanda kakhulu kakhulu ngenhliziyo yami yonke abakaZulu kuba kakhulu.
Yeah, siyabingelela emsakazweni. Hey, hayi bizomhlaba ngani enkayi kwesikhobo khobo. Ngithanda ukubingelela abantu abalandelayo. Petros Mdluli, Prosper Mncube, uRaymond Mncube. Ngiphinde ngibingelele lo sidinye okondimande ya la madoda ebengisebenza lawo amadoda esasihambiseni kwezomsebenzi ya ngiyazi ukuthi asasekhona emsebenzini lapho ngida ibambeni madoda ibambeni hayi kuna sithatha simhlala phansi
laba ngabalandeli beStudio 7 siyabonga kakhulu lingantshenela kusasa Ulive Talk namhla sixoxa ngodaba lukaJob Sikhala osihlale entilongweni okwesikhathi eside engathoniswa icala lokutshotshozela udlakela. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Sikhala umthethwandaba we-Magistrates Court owamthola ele cala lokuphazamisa abomthetho. Abakubandla leZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imthethwandaba yakwele Zimbabwe isebenza ezimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi kukhangelwe ukuthi izulu kasuze line ngemfanelo lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo sithemba uKip Sithube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.